Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesethulela indaba ngolimilo esishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 25 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations. Abanye besola ubukhulu bequla ahambelalo.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngokwegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi,
umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucunula abanye abathi uyaziqhenya ukuba ibandla lakhe alilangatsha.
La yena uChamisa wesaba ukuthi bazomncintisa, bangamncintisa wesaba ukuthi bazomenza lokhu abamenza khona ngesikhathi encintisana noDouglas Monzoro. Ngoba siyazi
abanye sebephila impilo elukhuni kulandela ukuthengisa izindlu lemota zabo bebhadaliswa ngabathi bayabaphathisa ukuya kwele Bhilithane ukuyadinga umsebenzi.
Vele ungavele ukuthi umuntu esetibhadala 10,000 wena ohlutha, hayi le yifekile, uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola iqula ahambelalo. Umnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamazwe omhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika ngoba enye inkokheli yamazwe angentshonalanga ibikwa ibingafuni ukuhlangana laye ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni kukhetho olusanda kwedlula. Ahlangane labo babalisa umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, uwe Angola njalo engumgcini isihlalo weSADC umnumzana Joao Lourenco Lohage Geingob wale Namibia. Abanye abakade bekuqula likamongameli Mnangagwa abaziwa ukuthi bahambe ukuyakwenzani. Iqula leli ligoqela abomnumzana Frederick Shaba, Mthuli Ncube, Paul Mavima, George Charamba, Nick Mangwana labanye. Abanye njalo ngabasola amalanga umongameli Mnangagwa ahlale ngawo kusukela ngolwesithathu lwangeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhambo lukaMnangagwa luphumelele kakhulu ngoba ixoxisane labo somabhizimusi bakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai olilunga njalo lebandla le-CCC.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokhu ngokwegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayalo ukuvotela yena lowo baba, and then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives zezanu-PF, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokhu bekhulu uma ukuthi kumele uhlalwe phansi ukukhulume ngokuthi indaba ye-elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Yes, siyakwazi ukuthi abantu bebebuye lapha besithi baya ku-United Nations begcwele palm endizemchineni akade beyilonile from one company ethiwa yi-Comulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indizamchina yena leyo ibuye lo baba uMnangagwa laqula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uChipo Chiteta owakanyongono ukuthi hayi, iZimbabwe is one people, sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vela abayenzi ngama anti imperialist ACCC setshenziswa njenge regime change konke kungamanga but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar icurrency yeZimbabwe i US dollar khonapho bona abakhulumi mase sibuza khonoko mabe sithi bona look east policy iyasebenza kanti indaba kokungasetshenziswa ama ruble Russia lama yuan China ama rupi but bakhuluma ngokuthi western countries are bad
ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqulaleli ubona bengabantu abengajaziphi zikahulumende njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abasizwayo ukuthi bahambile
i-meeting le United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo foreign minister o ambassador o representayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele ispeech sona esakhe ukuthi babe le engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment nebathi amanye ama statistics akhuluma nge 90% okungela msebenzi so it's very wise ukuthi balethe the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu sizezwa sebekhuluma sebefike ekhaya ukuthi hayi ama sanctions are wrong what but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhuluma inqondo niso sibona ngequlelo elibuyile eUnited Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe blood sweat and tears kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebesithi hey west wrong lock la lock so hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lati ukuthi omakhelwane bethu oAngola oZambia Botswana South Africa sizuba bo Ramaphosa la ngathi uyathinta indaba yangkhona sezuba bombeke ekhuluma ngakho
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla lesi ube khuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika eOhio Umkhokheli webandla le-CCC ophakathi kokuxoxisana labalandeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa uthi uphakathi kokukhulumisana labasekeli bakhe elizweni jikelele uthi ukungabi lengatsha zebandla kubangele ukuthi ibandla le-ZANU-PF lehluleke ukungenisa impehla. Ibandla le-CCC lenelise ukuvimba ibandla le-ZANU-PF ukuthi lithole inani lamalunga edalele parliamente angenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe i-2/3 majority lanxa lingela lezongatsha ama-structures. Uchamisa uthi ukungabi lengatsha lezi kubangele ukuthi ibandla le-ZANU-PF lizithole libhekane lebandla elingacaci isimo salo. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane uthi sokumele ibandla le-CCC lenze umhlangano we-Congress kukhethwe inkokheli ngoba lokhu kungabangela ukuthi linganqobi kukhetho oluzayo lingaqhubekayo lingelangatsha.
Uchamisa ukuthi athi yena abayi kuya ku-Congress yokukhetha ubukhokheli ngoba esithi wesaba ukuthi kuzongena impehla ebandleni lakhe kubonisa ke sobala ukuthi oChamisa laba abayisibo abafuna ukuthi bakhulule abantu obabuse ngentando yeningi oChamisa babusa lokhu esingathi thina ngokuthi ungontando kayiphikiswa uchamisa ungontando kayiphikiswa so uyesaba ukuthi kungayiwa kukhetho kukhethwe ingatsha ezibusayo phakathi kwebandla lakhe la yena uchamisa uyesaba ukuthi bazomncintisa bangamncintisa uyesaba ukuthi bazomenza lokho abamenza khona ngesikhathi encintisana lo Douglas Monzora ngoba siyazi ukuthi uchamisa last time beze beye ku-Congress wadliwa ngu-Douglas Monzora yiyo nje into eloku isekhanda lake uyesaba ukuthi kuzenzakala into enjalo kodwa thina akusimangazi lokhu ngoba siyazi nje ukuthi uchamisa vele ayikho indaba yakhe usesesaba nje ukuthi uyazi ukuthi vele sokuphelile ngaye ubukhokheli bakhe phakathi kwebandla lakhe vele sobuza hlangana le mpikisano enye ayesaba ukuhlangana nayo manje so siyazi nje ukuthi kona kuphelile ngochamisa
abanye bathi kungabi lengatsha kumbe ama-structures kungaba kungenye yembangela yokuthi ibandla lingayenzi kahle kukhetho ukubona njani wena
vele uchamisa ukuthi adliwe kuma-election kwakuvele kusobala sasikubonile kudala thina abanye ukuthi hayi uzadliwa ngoba ingatsha lezi ezephathi nxa ungalazo kuyehluleka ukuthi ube nabantu abakubhekele ibandla lakho kuzo zonke indawo siyakwazi ukuthi uchamisa azange afake abantu ababekhangela ukhetho kuzo zonke indawo siyazi ukuthi ama-polling station ayemaningi and yena akafakanga abantu kuyo yonke indawo so wezobafaka njani ngalazi ingathi so siyakwazi ke lokhu ukuthi yiko kwenza ukuthi adliwe ngoba wevele engakulungiselanga lelo khetho izanupiyofu yayililungele ukhetho yayile abantu kuzo zonke indawo uchamisa wayengelakho konke lokhu uchamisa usebonise sobala abantu basezimbabwe ukuthi hhayi yena uzibhekele yena kuphela akabhekanga ukuthi yena akhulule abantu bezimbabwe kulokhu abakuzwayo ngenxa yama-sanctions la ayenzelwa abantu basezimbabwe uchamisa okwakhe nje yikuthi yena athathe imali afake esikhwameni abantu besale belokhu belethemba becabanga ukuthi uzatshintsha uhulumente kangeke atshintshe lutho uchamisa siyawubona ukuthi njengoba kunje vele yena uchamisa kangeke abuyele emuva athi uyahlolisisa ukuthi abone ukuthi wadliwa kanjani ngoba engenazo ingatsha ezizabika ukuthi kule constituency kwahamba kanje kule iwadi kwahamba kanje ngoba ubenganazo impawu ingatsha zonke kulezo ndawo so sokusitsho-ke ukuthi khona kwakuvele kubhaliwe nje abantu bengakuboni kodwa kubhaliwe nje emdulini ukuthi uchamisa uzadliwa ngoba engakulungiselanga lolu khetho
alo-ke ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa ukugudeka kwezomnotho sokubangele ukuthi iningi lezalwane zeZimbabwe ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Iningi lazo zilubhekisa kweleBhilithane ukuyasebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies ukuzosebenza kwezempilakahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela. Kodwa ezinye izizalwane zizithola sezibhekane lobunzima ngemva kokuthengisa impahla ebalisa indlu lemota ukuze zithole itikiti lokuya khonale njalo lokubhadalela indleko zokuthi ziyeqatshwa. Intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekweleBhilithane.
Iningi labafuna ukuya phetheya selilahlekelwe izimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba. Ubongincube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
From December elokele excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu. Isikhathi sichithile ama-documents aza expire yazi nini yazi masingahlala phansi sikhulume nje indaba zikaCaroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuya eBrithani nguJan Phiri owakhuluma lonunu owayesithi umele abaqhathi.
Ngaqala ngikhuluma lonunu unono wasesithi yena uzongitholela umsebenzi, so ngimtholele ama documents ami wonke and then ngibeke le mali engange 3000 pounds and then ngakwenza lokho. Ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kanoni yayingasangeni. Uhlale nithembisa ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ixhumane nonunu osehlala eBrithani okuthiwa umela abaqhathi, yena uthi cha kasange adle imali yomuntu, uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers, ngazikhethela mina engaye ngifuna uhamba ngayo and ngithe sengikhethile I did refer. Nga refaya, but ukuthi kwahamba njani sebe phanana imali, I was not there, I was not part of it, and I'm sure bayakwazi laba. I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina nganyithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe, kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agency.
Kwaphamanise
kwakulo muntu umuntu akhona wathi unama-COS wasesithi khona abantu babhadala, but umuntu akhona kuthi uthi wayengasenawo. Namanje my brother ngimfonele sen ngathi khose mina bengigula seriously ill, bengidumba umzimba wonke nesitukele ne-BP, anginamali okwamanje. I can even send you my bank details. Anginamali, ngisayidinga imali yakho.
Kukanti lalabo ababuya kwele Brithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili, bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasenamsebenzi, sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisi Yodube ngomunye ongasenamsebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi umqhatshi uyasehlisela ireyithi yeholo, kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ube sikhwezela ireyithi yeholo. So ngibona ngani bekulesi menemene, asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile. Ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube we-Crystal Care no-Richard Brithani uxwayisa useZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngokwamahhala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengisele ilokhu zem ama-certificate bayabuya khona la bezingasela ama-shift, sebexalisa ukufona around, hey ngicela i-shift, ngicela i-shift. Kanti umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000 wena ngiohlutha hayi le yifeki le, uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well? Anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 ohle ukucabange kuhle khona lokho.
Uhulumende kwale Brithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwale Brithani Home Office yalile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga langomhlaka 11 ngenyanga ezwayo ekaLwezi ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seGood West la kuma kansili amane lapho okulabancintisa ababencintisa ababhubhayo enkayi kusile vungu lezwimba. Iphephandaba lobulembe lenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi induna yeChimanimani uTimothy Musha useguqule isinqumo sakhe abesiphe esokuthi kuhlawulwe amalunga ebandla le-CCC amabili ahlawule imbuzi ezintathu ngenxa yokuthi bavotela ibandla le-CCC kukhetho olusanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi uWinford Nyoni obehlala elokitshini leMahatshula ufele emzini wentombi yakhe. Unyoni uthiwe yedwa intombi yakhe isiya emsebenzini yathi phenduka yamthola esebhubhile engutsheni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Is
7, Studio 7, linjani. Siyaphila kakhulu. Nangikhala ngalo ndoda lo esadiki lo man of the mission, lo ndoda lo kahle kahle angazi ukuthi ubefuna ama-results ebenjani nokuthi abantu bebe-expect ukuthi kuwine bani, kuphume bani. Uyabona sho ukuthi wonke la mazwe la akhona alama-opposition party, i-opposition party ingadliwa sho ukuthi kumele bayale phela. Yinto abayichasisayo besadiki kusho ukuthi noma ufana i-South Africa, Mozambique, Zambia, konke uma kungawini i-opposition party kungawini lokhu manje i-ruling party kumele bayale bethi ayiwinanga. Okwenza ukuthi yinto phela abayichasisayo le, abakhuluma into estraight bengangungumi la.
Ukuthi umnotho elizwe sikuthuthukela mina ngasizwe ngaye, kumele sizwe ngabantu sebezikhulumela, not yena ukuthi asisuke lapha ahambe ayitshela abantu phethele emhlanganweni ukhuluma into engasiyo. Kumele sizwe ngabantu sebekhuluma besuke emazweni abagcwele kuwo besiza la sebezosebenza. Ama-industries evuliwe la, so ilizwe selile mali yalo. Yikho ukuze sibone ukuthi umnotho sikuthuthu nesizwe ngaye khuluma isakutshela abantu khuluma into engasiyo, akusikho lokho akukhulumayo. Kahle kahle bathathe ilizwe leli njengebhizinisi labo, that's why bevula ama-passport office indawo zonke lezi. Bavulele ukuthi abantu bethathe ama-passport baphume bayedinga imali, babuye lapho bazochiya imali amabhoda, bachiya imali ama-airport, bazobhadala i-school fees edurayo, babhadalele ezibhedlela, bebhadale imibhedha, bebhadale ama-ambulance, bebhadale yonke into. Akula nto angabhadalayo lapho elizweni, yonke into esiyimali libhizinisi labo. Lokhu berobha abantu kuthiwa yeyelizwe wathiwa disendat. Yonke lento leyo kungahlonipha abantu. Abafuni futhi lokuthi abantu bakhulume, kufana ukuthi kuzwe bona. Yona into abayikhuluma ayiye right kuphela. After 5 years beligama election besuka betshela abantu ukuthi bawinile. Konke lokho kungahlonipha abantu. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bazagcina bekubona ukuthi kumele bekulungise, ngoba kuzalungiswa ngabantu. Ngoba manje kuyacaca ukuthi khona abantu abakakuboni ukuthi kumele bekulungise. Abantu bazakulungisa. Ngoba iproblem esibhekane layo le, ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa iphumule madoda.
Linjani balaleli be-Studio 7, ufela ixolisa lokukhulumayo. Hhayi, umuntu uthethe incube uvunyelwe nje ukuphupha, noma kusemini umuntu uyaphupha, noma kusebusuku uyaphupha, noma engaze iphuphe ezulwini nje. Hhayi, uvunyelwe mpela umuntu ukuphupha, ilungelo lakhe lokuphupha umuntu. Ma wena ungathi umnankago la oyekhona e-America kukhona ukuphathekayo ozobuya ozoza nakho, awushaye phansi kwasho unquthule. Ayikho into ezobuya nomnankagwe ebembekayo. Khona manje seze kwaba wesi ngokudla ama-elections omuntu owinile, azithatha wafaka angathi wuye owinile ngokwaqhwaga. Hhayi, ushaye phansi phethe ncuba, ushaye phansi. Ma kuyukuthi vele wena uhamba nezanu ubona ngathi umnankagwe akukhona ozozana kwa. Hhayi, hhayi, cabanga kahle baba. Hhayi, ukuba ukuthi ingcweti yezopolitiki, hhayi, akubonisi lokho. Kubonisa nje njengomntwana oku-grade 1 ma ngabe wenza kanjalo. Bonisa umnankagwe angeke azaze aze nanix asibheje, noma nginganayo imiliyoni noma yona le bhiliyoni elihlala lithenga ngayo abantu, mina ngithi ngakunika yona. Ayikho ndothi into ezobuya nomnankagwe. Kuzoba nalo ubaba lo abathi nguchabango. Lo baba uyishaya inxa zombili, uyishaya imuva, uyishaya phambili. Lo baba ungathi nje la umi khona nje akuqedakala ukuthi kade ume kuphi, ngoba ngaso sokho isikhathi ugxeka nje abe-CCC, ngaso sokho gxeka uChamisa, kodwa ngeke uze umuzwe ekhuluma ngama-election to ama-election ahambanga kahle. Ama-election benomkhonyovu phakathi, nabantu bayi-CCC baboshwa, abantu be-CCC bagcwele emajele. Akakuthi vulokho wasitshela wathi ye amakhosi avumanga. Amakhosi iwaphi la amakhosi angavumanga? Ngoba lento yabuya yalungiswa kahle, ngoba nina iChabango nguwo ohambe phambili ufuna ukuthi kungangeni ukuthi uthola indlela yokugxeka. Hhayi wena baba, hhayi urongo wena.
Studio 7 siyabonga ngomsebenzi. Sibingelele abalaleli. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa abantu bezanu besakhuluma futhi bekhulumela izanu, ngani bakhulumela into ebonakalayo iminyaka engaka besihluleka. UJoseph Juma bayakhuluma nje kwasemsebenzini, hayi ukuthi bakhulumela ukuthi amaZimbabwe azaba lethemba lokuthi izanu PF government yabo lo mnankagwa upresident wabo ikhona into abazoyenza beyenze amaZimbabwe. Ayikho 40 years is too much ukuthi ngabe labo sibe namahloni okukhulumela nje izanu. Konke osithembisa unyoni bathembisa abantu, yes, sovula amakamba. company bobulawa ayikho into ezoyenzwa izano as long as besabamba ukukhetho ngenkani sabamba amaZimbabwe ngenkani ukuthi yithi siyasiphethe bethembe amapolisa bethembe amakhoti bethembe yonke into nje abayithembile laba lezekhi yabo abantu bezani ngoba amaZimbabwe nasiba bafakayo kwezokhetho ukuthi ngabethwa bathi babusa nje bavotelwe kodwa kusala ingane eZimbabwe izohlala ihluphekile as long as izani PF ingazangiphume embusweni into engakukhulu amaZimbabwe ni free and fair election ikhetho umthandayo bayikhiphusi ibadlile bephuma bezani ngoba vele ngiyeke ngi free and fair bethu badle iTripusani bezani ngayiphi icampaign
ngiyalibingelela abasakazi nabalaleli kumsakazo studio 7 ngifuna nje ukuthi ngiphikise ugawule lo ezugawule umuntu omdala mpela kodwa ukukhuluma akakwazi ugawule ukukhuluma uthi bathi ukhethwa luhambanga kahle bavumelane ukungena laphana gawule ngicela ukuphendula bavumela ukuthi bakuyangise wena ngoba wona wawuzitshela ukuthi uzobusila izwi wedwa uzitshela ukuthi uzasuthi ye uthathe ama-MPs ufake ama-MPs konke idoti yonke kobulawayo emathebeleland north kanti bayenza kahle bafaka la roba ku presidential ikakhulu ikho lapho la roba khona le roba uChamisa wena gawule okhuluma yimuthulani Dlovu kondunu usikhobokho
siyabonga studio 7 siyabonga studio 7 cela u president wethu Emerson Mnangagwa njengoba ekhona ngapho e New York khona ngapho akasichazele ukuthi wabonile yini ama pothole khona ngapho e New York asitshenja ukuthi uke weza yini kunuka ama sewage khona ngapho akayangeki yini yena nxa ebona amanye amazwe emahle kakhulu izimoto zihamba zithelele ngapha eZimbabwe sithwele nzima amanzi ayahamba amanzi akho nakaze ebuye abuye nuka abantu baseZimbabwe kuphela akaze ugeze uzasana nuka kuphela isiwage kuphela ngamanzi angkhona uwanathe ubuye ubulawa yisisu futhi njalo even nanxa umuntu egadini dizamthina ehamba nje phezulu ngezo sokunuka isiwage usukwazi ukuthi usudlule eZimbabwe akayangeki yini yena amazona lawo angapha ephucukile sihlamba amazwe aphucukile leke lethokoza lengaphucuki kuyini athi inxa yezalo PF yena kuphela ukukwanisa ukuthi kuphela afaka amapolisa ebegijimisa abantu ethatha izimali ebantwini esenzalo sithwele nzima ngamapolisa sithwele nzima langezana uPF indlala vele isithaya nje sithwele nzima amagetsi ayahamba ngapho wayethi ningabona ukuthi inyama nxa sibone emafrijineni simfonele kodwa lezo number zakhe kazijiyanga wayengasinika imfoni number zakhe lezingase simfonela phe ukuthi inyama sibone so yena akayangeki yini ngezinto nxa ekhuluma amanga kayekele kungena abafana abancane bebusi
Jeje 7 njani basakazi bethu siyabonga umsebenzi omhle kangaka elisethulela wona bakithi sesikhathele thina ngendaba zezanu PF wena malaki angikwazi ukuthi ngubabo njani la ungakuthi amapholisa abopha umuntu olecala icala lakhona lihlala ku-3PC kwezanu PF alinamacala khona ngapho lagangada umuntu lina kukhampeni eHarare azange akube lo muntu obotshiwe lathi umuntu otshiwayo imoto alimgangadile kodwa i-3PC ihambe isavusela amacala ukuthi mbe mhlawumbe lathi sasingakazalwa amacala akhona khona ivuswa namhla ngoba sokudlula amavoti ake lizame ubekela abantu bekhulu lulegi sesisebenza nalokho zemakhaya ngenxa ukuthi wafika ekhaya mhlawumbe ukuthi lokhuzela uhlubothi ngoba sizakwazi vele ukuthi akeliyekele ukuhlukumeza abantu kanti manje la wina nani lihlukumeza abantu amaphoyisa vele azikhuluma ngamapolisa singathi amaphoyisa abopha umuntu olecala ukukhuluma ngamapolisa into esezinathontshengwa ezibhema iyawo phele Christat kanti kukhulunywa enyuzini vele khona ukuthi amapolisa eZimbabwe asebhema untshengwa adlile kuzini anathontshengwa bhema iChristat abhema iyawo kusese ngamapolisa khona asonto sona naliyo thini libanika ama 50 cents ukuthi bethenge inyawupi ngemva kwayokusebe siyabopha abantu abangalacala ake lingizame ukulungisa izinto aliyangeke linanxa kuhlaka kuphumelisa kwezane kuthi abantu abathile bayaboshwa abe nabantu bengaboshwa labo funa ukuzenza kanti phakathi iziqhwaga lapha akula bantu abakwazi ukuchayina kapha bekubambe bekuchaye bekutshengisa indlela ngoba khanya la ikhanda akho libuwelile liyavusa
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathuki Akwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela kulohlu lwabafisa ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bekubandla lama-Republicans. Usekelo luka-Trump luya Lucy isilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55%. Kuthi omlandelayo umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulijumi lantathu ekhulwini i-13%. Abanye abalesilinganiso sokuphansi kwechumi ekhulwini below 10%. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations, abanye besola iqula ahambe lalo. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe ngokungabi lengatsha ama-structures lenelisa ukuthi lenze ukuthi elezanu PF lingangeni si impehla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazizwa ngendaba lingaya ku www.voaindebele.com. Ibizo nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.